Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuLwezi 2021 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, unuzana Simon Khayamoyo obe isikhulumeli sebandla leZanu-PF. Kaseko
silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obhlungangaka.
Abantu abaningi bathi akula ngoqhuko ekhanyayo selokho ibutho lahluthuna intambo zombuso mhla ka 14 kuLwezi ngomnyaka ka 2017.
Umumo wezinto wasuka wabheda owedlulisa amalawulo okwedlulisa okwakuyikho khona.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhathaza abantu abaningi eZimbabwe.
Ngibona ngazani okumele sikufunde njengabantu yikulalela.
Salethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umnumzana Simon Khayamoyo obe isikhulumeli sebandla leZanu-PF kaseko. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMoyo obele minyaka yokuzalwa engamajuma isikhombisa lasitupa 76 ubhubhe namhla eMatadei Hospital kwaBulawayo. Kubikwa ukuba ugule okwesikhathi eside. Umoya walwa impi yenkululeko ekubandla leZaphu njalo wangena kubandla leZanu-PF ngesikhathi eleZaphu limanyana leleZanu ngomnyaka ka-1987. Wasebenza kuhulumende ekhaya engakameli eleZimbabwe kwamanye amazwe. Umoya wasebenza kakhulu lo moyo uJoshua Mqabuko Nkomo. Unumzana Joseph Juma okubandla leZanu-PF uthi umoyo wayendoda emadodeni.
Silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obhlungangaka ubana iChageldala inkokheli yethu omunye wabaqali bendaba leyi ubaba uSimon Khayamoyo uselele enkosini. Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizaphu kwaze kwaba lokubambana kwezaphu leZanu Jongwe sokubunjwa iZanu-PF. Ebeyindoda emadodeni, siyazi ubana nguye obephethe iofisi information and publicity kuZanu-PF kuPolitbureau. Kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe, siyazi ubana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzaba ngcono aphenduke, kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana athathe iluba lakhe engadini yakhe. Oso kusele kuphela ukuthi sithi ulwile ukulwa okulungileyo baba SK Moyo, as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla leZanu-PF sixoxe laye ekoBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ubhubhane lwe-COVID-19 luguqule impilo yabo. Bathi baphila nzima, kulabanye njalo abathi kumele uZulu afunde ukulalela iziqondiso ezivela kwabezempila kahle mayelana lomkhuhlane lo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu umemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe loba bebalutshwana ababulawa yiwo kulezi nsuku. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba akulamuntu obulewe umkhuhlane lo izolo elizweni. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu, i-35 abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 ngomgqibelo. Umkhuhlane lo sowabulala abedlula inkulungwane ezine lengxenye, i-4,696 eZimbabwe kusukela nyakenye. Abedlula izigidi ezintathu lengxenye, i-3.5 million, sebahlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. sebefika phose izigidi ezintathu, i 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kusenzakala konke lokhu, abantu abanengi bathi sebephila nzima ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Inkosikazi noMathemba Noro, ohlala eKhumalo kobulawayo, owahlolwa watholakala ele-coronavirus, uthi abantu kumele balalele njalo baxoxe kabanzi nge-COVID-19.
I-information yokuthi COVID kuyini, kumele senzeni, isiphiwe njalo inengi, in a lot of places. But mbona ngazani okumele sikufunde njengabantu yikulalela. Angazi ukuthi indaba abantu siyasadalwa angazani sifuna ukulalela okungayisikho more than okuyikho esikufundiswayo. So mbona ngazani njengezimuli, apart from learning or hearing this information from out there, kuqakathekile ukuthi lathi sixoxe ngekhaya nge-COVID. Abelimbuzo babuze ukuthi mina kanzwisisi kade okuyinto lokhu kuhamba njani, abantu bafundisane. So thina sasiba lama flyers khonapha, kumbe siplay ama-video, guys libonile yini lokhu, kuthiwa kathesi sokule symptom le, kathesi sokula lokhu lalokhu. So learning from home.
Unkosikazi Noro usephephile kumkhuhlane we-COVID-19, wengeze esithi odokotela balakho ukuhlanganisa izimuli baxoxe ngomkhuhlane lo.
Ngilabangane la lemuli abangamadokotela abasincedisayo. I remember at one point sayenza iZoom as a family, safaka sibili ku TV laphana, udokotela wethu sambona, family doctor wethu wasichasisela, sibuza imbuzo. Ngilabantu abangamafana abase university, you know those ages, they are inquisitive, they read. So bathi mama, sesizwile phela thina ukuthi singahlatshwa ama-vaccines sagcina singasazali, lizagcina lingalabazukulu phela, singakuyahlatshwa. So udokotela was able to unpick, wabaphendula imbuzo ukuthi hayi ngitsho bafana, hambani lihlatshwa, abantwana lizaba labo even 10-10 nxa lifuna. So it's important ukuthi siyedinga information ebantwini abafundeleyo, abalolwazi. Nxa sebesiphila information leyana, ngihlala ngisithi nxa ngigula ngilomkhuhlane ngiyahamba kudokotela, udokotela afika anginike i-prescription. Angaze mbona umuntu uhambe ethwele i-prescription yakhe emgwaqweni, ehambe buza ukuthi bakithi udokotela ungipha amaphilisi la, kambe angasebenza, kambe enza sila. So why kumele ngikwenze nge-COVID?
Osakhulayo uMelusi Mzinja ohlala elokitshini leNkulumane uthi iningi labasakhulayo balahlekelwe yikusasa labo.
I-COVID-19 isifake ezinhlungwini eziningi kakhulu. Ilethe ukuthi kube lama online lessons. Lawa ma online lessons afuna idatha. Idatha liyadura, kalithengeki. Ukungahamba esikolo thina njengabafana kugcine kusenza ukuthi abanye bethu bebewele kuzidakamizwa. Amankazana amanye ezithwala bebancane. So i-COVID-19 isenzele into zaba nzima kakhulu njengabantwana besikolo.
Umnumzana Thomas Ndlovu ohlala eChabalala uthi intengo yempahla isikhuphukile kakhulu okwenza abantu bengenelisi ukuziphilisa.
Yikho mna i-COVID itshintshe izinto eziningi. Izinto sezidura kakhulu, izinto sezidura kakhulu kakhulu kakhulu, akusathengeki, akusathengeki. Ngoba the most abantu abasebenza abageneral abaphansi akekho hola 30 kumbe 40,000 pond. Namakhomba kamazuko akhwela nayo then imali esizirholayo, sihola imali ezincane kakhulu. Kodwa nxa siya kwisarali, isarali isincane ebantwini.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kuseyaphela usuku lwayizolo bese kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu, i-133,428 asebahlolwa kusukela nyakenye batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abanengi bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu ibutho lahluthuna intambo zombuso mhlaka-14 kuLwezi ngomnyaka ka-2017. Bathi uZulu uthwele nzima ngenxa yokugudeka komnotho welizwe. Kodwa abasekela ibandla elibusayo bathi intambo zombuso zahluthunelwa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe ngoba wasukonakele eZimbabwe. ibutho langena endaweni eziqakathekileyo ngosuku lolu ezibalisa umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation lapho uMajor General Sibusiso Moyo watshela umhlaba wonke jikelele ukuba ibutho kalithuthunanga umbuso kodwa babezama ukubopha owakuthiwa izidlova ezazigombolozele umgabe.
Comrade R.G. Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
UMajor General Sibusiso Moyo wethula lokhu emsakazweni we-ZBC lapho athi umgabe lemoli yakhe baphethwe kahle. Banenge abakubandla lezano PF abathi ibutho lenza kahle. Omunye wabo ngumnumzana Malaki Nkomo.
Kwasokusenzakala laphana kungaba sephathini ezanu PF kube kuhulumende. Abantu basephongoxotshwa singasalandelwa umthetho lobu uvukise emsebenzini wesisebenzi sikahulumende. Wawungakwazi ukuthi uzaxotshwa isikhathi bani. Njalo labantu ababexotsha abantu babe ngelalo lelo lungelo. Wonke umuntu eZimbabwe owayesebenza kuhulumende wayesesesaba, ikakhulu labo ababesebenza kumavusisi amakhulu wawungakwazi ukuthi uzavuka ungaphi. So ngamafitshane ngathi mina kwaba kuhle ebantwini beZimbabwe besizwa leyo nkulumo ngoba yahle yaletha i-new dispensation esesikuyo khathesi. Sesinanzelela thesi ukuthi wonke umuntu usesebenza ngendlela efaneleyo. Sela umuntu otshaya luvalo ungabe sebandleni lezanu PF. Abantu sebekwazi ukuthi ungena esikhundleni ngoba uvotelwe ngabantu. Ayikhona lokhana esase sikubona kusenzakala. Sesikhangela ama-rallies ayesesiba khona ayesengokuthethisa loba ngubani. Singananzelela ikakhulu ukuthi osengumongameli khathesi ukuthi wayethethiswa njani phambi kwabantu. Kwakusiba lusizi kakhulu.
Kodwa umnumzana Ntokozo Msipha okuhlanganiso yeTyson wabantu uthi ibutho lahluthuna umbuso kuzikhanyela ukuba kulabantu ababefuna kubuswe ngemfanelo eZimbabwe ababekubandla leZanu PF.
Ungakunanzelela ayikho into evele yatshintsha. Umumo wezinto wasuka wabheda okwedlulisa amalawulo okwedlulisa okwakuyikho khona. Awukhangela ukuthi umgabe egonjolezela ngalesi sikhathi isinkwa besisithenga thina ngedola. Usithenga ngedola unikezwe namabhiskiti phezulu. Ama-bundles la edatha e-WhatsApp ukuthi ungafaka idola uchove ngayo amaviki amabili amathathu ngedola kuphela. Umgabe phuma imchova ibigadwa ngo-R5 kube ngo-R50 ngedola ubungena edrobheni ubuyele endlini. Kukuthi uma ungama weekend ngedola ubugada umchova ungene edrobheni uthengele pork pie. Kodwa akusekho lezi zinto. Sekwathi kwangena la madoda ayethi khona azama ukuthi afuna ukuthi akhiphe izigange esezigombolezela umongameli welizwe. Into zasuka zabheda.
Omunye njalo ucothoza okwenziwa libutho ngumnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Akula bantu ababedingwa okungathi wabona izigebengu ama-criminals okwakuthiwa kasuswe embusweni engaphandle kokuthi nje babefuna ukususa labo abanye ifection yezanu kungene enye ifection yezanu. Yizanu yona yodwa isilwa, yizanu isilwa lezandla kodwa kungabantu banye. Umbuso lomcabango lokhu fanana lokhu kungela nguquko. Yingakho ubona lanxa sebengenile kungazange kwaba le nguquko ngokuba ama-policies ukuphila kwangikhona, isimilo sangikhona, ukuziphatha kwangikhona lokhe kufana. Akuzange kwaba lomehluko, akusoze kube lomehluko ngaphandle kwazi baphume bonke ngokuphelela kwabo. Ngakho-ke laba babebadinga besithi izigebengu okuthiwa ngama-criminals aseceleni kukamgabe, hhayi kakulalutho, babekhuluma nje kuyindlela yokuvimbela ukuthi kuse kubonakala ukuthi yikho, ukuze abantu bacabanga ukuthi hhayi kususwa izigebengu ze-corruption leziphatha abantu, kanti hhayi kususwa abanye ababusa kabi kungena abanye ababusa kabi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Anana unobhala jikelele webandla lezaphu.
Sasinakani ukuthi mhlawumbe bafuna ukulungisa ilizwe kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi linto bebezenzela bona bengenzela ilizwe ngoba lamatsotsi lawa okwakuthiwa agombolozele umongameli asikaboni ngijolwe yedwa wakhona epika kumbe botshwa evalelwe gwetjwa okwesibili ilizwe elalikhona ngesikhathi umgabe busa belinganje besisebenza iUS dollar amakhomba behamba intengo yezinto ebingani iphansi yonke into nje isibuye isibuyele simimanzonzo sinazelele futhi ukuthi okunye kwakhona bebesithi umgabe wehluleka ukulungisa udaba lwama-sanctions kodwa labo khathesi luyabehlula siyakhumbula futhi kuthiwa khona umgabo wehluleka ukufaka i-devolution lokuthi ayenze isebenze lakhathesi i-devolution kasiyiboni ukusebenza kwayo abantu beziqinti zemathebeleland lokhe bengaqhatshwa kuqhatshwa abantu abavela kwezinye indawo lokusebenza kwakhona amandla wonke alokhu eseharare so kangikholwa-ke mina ukuthi kukhona utshintsho esizalubona ngaphansi kokubusa kwamasosha la ahluthuna umbuso ehluthuna kumgabe
into kukhanya lokhu lizibambile esidukwini eZimbabwe njengoba abanye abalezikhundla eziphezulu kuZimbabwe Defence Force bangena kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wenze maphandleni namhla sixoxa lomnumzana Paul Mpofu emaphisa esabelweni seMatabeleland South.
Ngiyabingelela msakazi lapha ematobo kakhulu emaphisa esigabeni lapha ngikhona khona mina. Umumo weCovid hayi lezi suku uphansi, phansi impela kakhulu. Isibalo sakhona siphansi kakhulu. Ungakuthi compared to izinsuku ezadlulayo nakathesi kuguqukile impela. Isibalo sakhona siphansi kakhulu. Ungakuthi kuyasetshenzwa impela. Izinsuku ezadlulayo bekusetshenzwa gadalala. Abantu betestwa i-COVID yonale manje bencediswa lapha abancediseka khona. So imaphisa yindawo encane kakhulu kodwa labantu abaningi ilabantu abaningi ungakuthi lezi nsuku abantu nje bajabulile uyababona ku-business center lapha lasezindaweni behamba-hamba amakorokoza akhona laphana lasemisebenzini abantu hhayi bakhululekile akusafani lalezana nsuku kutshengisa ukuthi isibalo sangkhona se-COVID lezi nsuku siphansi ematobo asiyezwa lutho sibi lolubi nge-COVID so hayi kutshengisela ukuthi kuyasetshenzwa kakhulu.
Kwezamaphendleni lamhla besixoxa lomnumzana Paul Mpofu ohlala emaphisa esabelweni seMatabeleland South. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iphephandaba le-New York Times libika ukuba elemelika labulala abesifazana labantwana abafika amajumi ayisithupha lane 64 lize libhombe kwele-Syria lapho elalilwisana khona lamaqaqatsha awe-Islamic State. Iphephandaba leli lithi kulicala okwenziwa ngele Melika. USaif al-Islam al-Gaddafi, umntakamoyi uMuammar Gaddafi, wabulawa ngamaqaqatsha ehluthuna iintambo zombuso kwele-Libya. Usebhalisele ukuncintisa ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngumpalakazi. USaif al-Islam al-Gaddafi ubonakale kokuqala emphakathini namuhla kulandela umsuswa kukayise embusweni. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. U-Wilbur Smith waloba okuningi okuhambelana lezwekazi le-Afrika kwasekho. USmith ubhubhele esibhedlela kwele-South Africa. Waloba ugwalo oluthakazelelwa ngabanye abantu olunesihloko esithi When the Lion Feeds. Sokisikati sezamasiko.
Andlela baba mkhulu babe lobola.
Namhla sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko ngeqhawekazi uLozi K.
Angibingelele sizwe sonke jikelele ezakumthokazi mphinde mbingelele nabalaleli kanye nanidube. Namhlanje sizathi ukuxoxa ngumama uLozi Gay. Umama uLozi Gay ngumama onomlando kakhulu esizweni samaNdebele. Yena obezalwa nguChocha Dlodlo. Wasuka wayaganwa inkosi loBhengula, ikumbe ngithi wayendelwa kuKhumalo, ethathwa inkosi loBhengula, njalo waba ngomunye wamakhosikazi enkosi loBhengula. Wayenguye owayethandiweyo ngamagalelo akhe esizweni sakomthwakazi. Kanti ke ngebhadi kasazange waba nenzalo yena, kodwa ikhona inkosazana ewayikhulisayo eyayibizwa ngoSidambe. Umama uLozi Gay kuthe ngomva kokuchitheka kombuso wamaNdebele ngo-1893 uchithwa abamhlophe eBhubhu. Umama uLozi Gay waba leqhinga lokubutha wonke amakhosikazi enkosi loBhengula, wabagoqela uMandiweni, oMpoliyane, bonke waya yakha umuzi laphana eBubi obizwa kuthiwa kuNkosikazi. Namhlanje indawo yakhona ibizwa kuthiwa kuNkosikazi, lapho kule ndlinza lakhe khona. Wabutha yonke imfuyo, wabusta amakhosikazi wonke. Ubulawayo ngaleso sikhathi wayesechithekile, uchithwa ngabelungu, seyakhiwa sokulidolobho. Wayakha ke umuzi lwana okuthiwa kuNkosikazi.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Mathe. Kuba khonapho ngamafutshane.
Wasethatha ke imfuyo yonke iweyibeke laphayana, wathatha amadoda afana nabo Mtshana Khumalo Induna, labo Umfulana Khumalo abayibo abazali uMabhikwa namhlanje. Baqapha imfuyo laphana kuNkosikazi, lapho kwaqala khona ubuduna bukaMabhikwa ngaleso sikhathi. Kuthe ngo-1896 wabumba ke imbizo eyayibizwa kuthiwa yihloka libomvu, mbe ngithi umvukela wamaNdebele. Bawenza ke ngo-1896 okwaliwa khona lapho ke ezinduna zakhanya zihlamuka ngaleso sikhathi, ezifana labo Sithole uMaqhekeni besima labamhlophe, kodwa oMtshana Khumalo bama naye umama uLozi Gay. Kwaliwa ke lapho lo mvukelo wabizwa kuthiwa ngowehlokeli bomvu. Kwaliwa lapho isikhathi ke lapho kwazalwa khona igama lokuthiwa kukomfazi utshaya indoda, ngoba umama uLozi Gay wayesilwa kakhulu. Kwaba nokukhomisana umlotha nabamhlophe ngaleso sikhathi, bahlalisana. Ngomva kwalokhu umama uLozi Gay zange wama lapho, ngoba bayezama ukubisa isithunzi samaNdebele, kumbe into ezama ukuletha ubukhosi bamaNdebele. Waqhubeka eqoqa intsha efuna ezama ukuyifundisa. Kanti ke ngebhadi uhlelo lwakhe kalusaqhubekanga, ngoba kwafika kwayehla isifo esikhulu sakakhulu esasibizwa kuthiwa yi-influenza ngo-1921, okuyiso esamudlayo. Uma sikhuluma umama uLozi Gay, sikhuluma ngomama olomlando omkhulu kakhulu okufuna kunesikhathi sike sixoxe ngaye.
Kuhlelo namhla besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, ngempilo yeqhawekazi uLozi Gay. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Bengifuna abalaleli sike sikhangele udaba olowuxabana okuba khona phakathi kwabantu, phakathi kwezimuli, kumbe kwezinye isikhathi kube izizwe ezixabanayo. Kambe nxa kube lokuxabana, yiphi indlela esingayisebenzisa ukwenzela ukuthi abantu bathole ukubuyisana lokuxolelana? Ngizafuna ukubala lapho umbhalo uIsaiah chapter 1 verse ka 18 uNkulunkulu yakhuluma ukuthi wozani khathesi nje sibonisane sikanye kutsho uJehova lanxa izono zenu zibomvu gebhu siza kuba mhlophe nke njengongqwaqwane kutsho ukuthi lapha lumbhalo usitshengisa indlela njalo lokuthi kambe kungasetshenzwa njani ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuxolelana nomunye umuntu. Bengifuna ukuqalisa ngokuthi ingxabano yona vele mlaleli wami eyaba khona ekuqaliseni yaba khona phakathi komuntu loNkulunkulu. Siyanazelela ukuthi antsho uNkulunkulu wayefake umuntu engadini ensimini ye-Edeni wamtshela ukuthi uvele ungathinti lesi sihlahla kodwa umuntu alalela isitha wawephula umlayo kaNkulunkulu kwaba yikucabana komuntu loNkulunkulu okokuqala yikho kwangena khona lesono emhlabeni. Siyafumana uNkulunkulu ekhulumisana nomuntu uthi uyananzelela linto osuyenzile njalo eseqalisa uhambo lokuzama ukuncedisa umuntu ukuthi avuke lapho awe khona. Ngakho nxa sihlangana lalo mbhalo ku-Isaiah uJehova ulokhu efaka indlela umuntu angabuyiselana laye. Lumbhalo uthi wozani. Abantu abaningi nxa becabane lomunye umuntu abafuni ukuhlangana lo muntu yena lo. Ngakho ke inyathelo lokuqala kumele ulithathe yikuba uye dinga lo muntu ukuhlangana lalo muntu. Siyambona uJehova udinga umuntu uthi wozani. Sambona njalo lakhona phana ekuqaliseni kuGenesis ukuthi wayevele emdinga u-Adam. U-Adam esecatshe zama ukucatshela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wamfumana wambuza ukuthi hawa kanti uzucatshe kanje sokutheni. Kodwa siyafumana la uJehova kadinwa siyamfumana lapha ku-Isaiah elokhu edinga umuntu uthi wozani. Ngakho kulobizo oluba khona lokuthi wozani sizokhulumisana lapha livesion yesiNdebele ithe wozani sizobonisana. Okwesibili into eqakathekileyo kumele abantu bahlangane. Nxa sebehlangene kumele kube lokubonisana kulaba abantu abalwayo ngoba omunye uyabe ekhangela into ngendlela yakhe omunye ekhangela into ngendlela yakhe. Siyabona lapho uNkulunkulu uthi emuntwini ye ngiyakubona ukuthi isono sakho sibe bomvu gebhu njengegazi. Umuntu engabe engakubonanga engakunazelelanga ukuthi linto engiyiphambanise phambi kaNkulunkulu inkulu kangakanani. But into eqakathekileyo yokuthi uNkulunkulu uyananzelela ukuthi yinto leyi umuntu alayo. Kazangathi kumbe amboni lutho kodwa wakhuluma iqiniso ukuthi uwonile ule sono. So enye into eqakathekileyo liqiniso nxa abantu befuna ukubuyiselana. Akube yinto ebamgceke ukuthi kanti umuntu lowo ukuwoneleni wena ubukubona njani.
Kuyiphethe mfundisi.
Kasithandazeni. Baba ngegama likaJesu ngiyathandazela bonke abalaleli ade belalele ukuba bathole indlela eyokukhulumisana lalabo abantu abangabe becabane labo kuze kutholeke ukuxolelana lokukhululeka komphefumulo. Egama likaJesu yathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Kwezomculo silaba sakhulayo abadabuka eGezi.
Ngiyabingelela kustudio 7 igama lami nguLayson Ngwenya abambiza ngokuthi ngumalamza. Ngimele iqembu leze pressure Super Sounds elisungulwe ngo-2019 lisungulwa nguMpongiseni Sibanda loLayson Ngwenya abafana baseKhezi. Iqembu leli kutsho ukuthi ngo-2019 lakhipha ingoma ethi ukulutha. Labuye lakhipha ingoma ethi fundani ukubekezela abantu bezimpapo. Sikhipha nje ama-single track kungenxa yokuthi asinayo imali enelayo ukuthi singakhipha i-albhamu. So kutsho ukuthi i-albhamu isikhona A1 ephume ngo-2021 ethi Amehlo Kawadeli iyatholakala kuBulawayo. Singasibiza emcimbini yenu ukuba sizonandisa sisupport njalo ngokuthenga ama t-shirt lama CDs ngakho konke nje ukusupporta umculo kungasijabulisa kakhulu uma singabona likwenza lokho ukuze iqembu likhule.
Namhla kwezomculo besilaba sakhulayo abadabuka eKezi. Siqhubela lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesayo ngokhipstube.